Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani mthwakazi muhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 16 kuNhlangula 2021 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sesisizwa uthwa inkulumane si hotspot ye COVID-19 asaphathekanga sahlalisekanga.
Kubhubhe abantu ababili nge COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belomkhuhlane lo.
Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu olu uphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba uMdzuri.
Abemuli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mdzuri ahambe ayachiya isidumbu sakhe emzini kamdzuri namuhla lapho okubotshwe abanye. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwe-Day of the African Child namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isithupha 1637. Asebefunyene belomkhuhlane lo kusukela nyakenye sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,318. Ukuqansa kwenani lababanja lomkhuhlane kuza ngesikhathi uhulumende eseqinise iziqondiso zokuwenqabela. Ugatsha lwezempila kahle luthi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu endaweni esezivaliwe ezifana leKwekwe, iKariba kanye leKaroyi. Ezinye zivalisa iMangura, iChiretsi, iMount Darwin kanye lamalokitshi akobulawayo afana leNkulumane, iMakhandeni kanye leminye imizi engenyakatho yaleli dolobho. Izolo kuhlatshwe abantu abangu-1162 ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane okukhweze inani lasebeyihlatshiwe laya ku-694,730. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bangu-4,113. Asebehlatshwe esibili le bonke sebengu-418,748. Kobulawayo abahlali bamalokitshi atshisayo ngalomkhuhlane kulezinsuku agoqela inkulumane le emakhandeni bathi bakhathazekile. Kubika intatheli sindaba yethu u-Ezra Chisa Spanda.
Abezempila kahle bathi abantu abaphethwe yi-COVID-19 kobulawayo kwamanje bafika phose amakhulu amabili 183, njalo bagoqela abangamathumi amabili lambili 22 ababanjwe lumkhuhlane izolo. Phakathi kwababili ababhubhileyo oyedwa ngokobulawayo enkulumane emakhandeni lakweminye imizi efana le-North End lapho sokubhahe khona lumkhuhlane kakhulu kuleli dolobho i-hotspot ngesingisi, izakhamizi zithi zikhathazekile kakhulu. Umnumzana Dumile Ncube uhlala elokitshini le Nkulumane.
Sesisizwa uthwa inkulumane si hotspot ye COVID-19 asaphathekanga sahlalisekanga. Kumazubukho esiwagadayo isiminyeminye istanding kugcwele abanye abanamamaski akuspreywa emabhasini.
Amazwi kaNcube yagcizelelwa ngumnumzana Edward Leya laye ohlala enkulumane.
Kuyasethusa kakhulu. Mina ngisengahlatshwa but kuyasinika ama-restriction kude amashophu avalwe masinya. Hayi, lokho kuyasethusa kakhulu.
Umsakazo we Studio 7 usuke enkulumane waye emakhandeni lapho sixoxe khona lentombazane esakhulayo uAyanda Sibanda yena othi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuleli lokishi bekungeke kwekele ukwenzakala nendlela abantu abaziphatha ngayo kulindawo
kungoba emakhandeni itholakala ilama rank terminals awezindawo ezijene zamakhaya okugadelwa khona njalo abantu basemakhandeni iningi labo abagqoki ama mask
Kodwa abanye bathi abavumelani labezempila kahle kudaba lokuthi emakhandeni isihlasele kakhulu iCOVID-19 omunye wabo unkosazana saziso Nkomo
Abantu abathi emakhandeni ihotspot yecorona bacamba amanga bangafuna ukuthi basivalele ukuthi sisebenze thina sifuna ukusebenza
And kuna sixoxelo simile Ndlovu
So zitha abantu abahambe bayohlatshwa sililebo la mask abantu behlaye bela ma mask
Mabutho Ndweni ule business lakhe elincane lokulungisa amafoni layo ukhala ezimathonsi sithi ukusabalana kwalomkhuhlane lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela sokuyabulala ibusiness lakhe
Sisiza force ukuthi sivale ende lento leyo ngathi izasikhosta kakhulu
Usodolobho kobulawayo uMayor uSolomon Mguni yena ukhuthaza uzulu ohlala kulezi ndawo ukuthi ayehlatshwa ijekiseni yokuvikela igciwane le-COVID-19 emaklinika.
Kulumane klinikhi khonaphana emavaccine ayenzwa kanye lemakhandeni kasikhuthazaneni siye khona ukuze sivikeleke. Ke silandele ke izinqumo zenezo ezibekiwe nguhulumende sishane lento yamashabhini.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlabe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. Kodwa kuhluphayo amaklinika lezibhedlela bathi abaselawo amajekiseni ngoba sesilela elizweni. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesithathu lokuvalwa kwalo i-lockdown level 3 yona eqale namuhla Uthi uthetheleli inyathelo ngoba umkhuhlane lo ubusumemetheka kakhulu Kubika uthuso kumalo.
Kumbikwa ethule izolo ebusuku uRamaphosa uthe inani labahlaselwa yicoronavirus ngosuku selisuke kwabedlula izinkulungwane ezintathu 3700 laya phezu kwezinkulungwane ezisikhombisa 7500. Inani labalaliswa esibhedlela ngalomkhuhlane selikhwele ngokuphindwe kabili 56% kanti ababhubhayo ngosuku labo sebedlalela kokuphindwe kabili 48%. Umongameli Ramaphosa uthi phakathi kwezabelo zakwele South Africa ezisitshiyagalolunye ezine zazo sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-COVID-19 i-third wave ngesiNgisi
We need to enforce compliance more rigorously.
Kuzafuze sibathathele amanyathelo abephula imithetho ye-COVID.
We do not adhere to the regulations that save our lives.
Phansi kwe-lockdown level 3 abantu abasavunyelwa ukuphuma ezindlini kusukela ngo-10 o'clock ntambama kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala sezivalwa ngo-9 o'clock ntambama. Imbuthano ephakathi kwesakhiwo ayisavunyelwa ukwedlula abantu abangamashumi amahlanu 50 kanti ababuthene phandle kuzafuze bengedluli ikhulu 100. Utshwala bona sebuthengiswa kuphela kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ngo-6 ntambama. Kusukela ngomvulo kusiya ngolesine kuphela isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi ukuqiniswa kwemithetho le yokuphila lokusebenza kuzadala uhlupho kodwa hatshi kangako
le mithetho efakiweyo iyajabulisa ngokuthi ayivalelanga abantu ukuthi bemsebenzini
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe
ake kosala ezizwa ngantwa yena uncindezelekile ngoba uZulu uyakwazi ukuthi ayemsebenzini kwesikhatshana abuye ehlale ekhaya
kodwa kumxhaso omkhulu abaculi umnumzana uchasise ligwaza ukuthi imithetho efakiweyo izabasebenzisa nzima
sizoba affected nathi ngoba phela uhulumeni esethi ufuna abantu abangu 50
Kwele South Africa kathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane 480,000 asebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson ehlatshwa kanye kanti ke sebeyisigidi lengxenye 1.5 abahlatshwe eyakuqala ePfizer yona edinga amajekiseni amabili asebehlaselwe yicoronavirus sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu esikhombisa over 1.7 million kuthi asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi ayisithupha over 58,000. Ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Amalunga emuli yosakhulayo obikwa wabhubha ngemva kokutshaywa ngumsekeli kamkhokheli webandla leMDC umnumzana Elasi Mutsuri labanye ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri ezakha namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amalunga omdeni lo abotshiwe phezu kwesehlakalo lesi ngemva kokutshengisela emzini kamtsuri ekhala ngokuthi amapholisa akhanya engafuni ukumbopha. Umufi ngomnumzana Ronald Mukumbira yena obikwa watshayelwa endaweni kamtsuri yokunathela eHarare etshaywa nguye umtsuri labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lo mutsuri ngalolu daba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo lolu daba. Kodwa uthe imininingwana eminengi singayithola emapholiseni asezakha. Sixoxele sikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube.
Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba umtsuri, ngoba akukho esikwaziyo ngesiqiniseko njengoba kuludaba olusaphenywa ngamapholisa engaketheswa icala ubaba umtsuri. Ngakho ayikho nje into esingayikhuluma ngoba sifuna ukuphambanisa amalungelo alabo abafelweyo ngengxoxo esingayenza, kumbe siphambanise amalungelo akhe ubaba umtsuri ngengxoxo esingayenza. Kodwa nje into esingayitsho ukuthi hayi silusizi lathi njengebandla kumuli yona leyo ebhujelweyo, siyakwazi ukuthi kubuhlungu ukulahlekelwa. Esingakutsho nje ukuthi silusizi, kodwa ukuthi isisusa sakhona kuyini, ngumbani okumele adlulele icala, lokho sikutshela emapholiseni.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDC. Abahlali bevungu eMidlands bathi abantu abahlomileyo sebehlasele indawo ezivalisa imakepesi inhlezi lemaplazini kulindawo, asebebulele izakhamizi labo somabhizimusi abambalwa njalo bahlukuluza abanye. Abantu laba babikwa behlome ngemibhobho, ingqamo kanye lenkemba, njalo lanxa abanye sebabotshwa kulabanye abangakabanjwa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli wevungu edalele parlamente umnumzana Omega Spanda.
Indawo levungu ibindawo ethuleyo kakhulu, kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana, angazi ukuthi sokusuke wathini esigabeni. Kulabafana abagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu, lokubangwa uyakungakunanzelela ukuthi kuyini. Kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi, okwafika khona abantu bakhuluma logogo babuza ababekubuza nabeshiya bemdukulile ababanjwanga laba bantu bamdukula ugogo wafa. Khathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zeSt Faith abamfake inhlamba ezingu-8 umuntu obeyi-businessman ebesimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu athi kancane incedisa abantu belamakhombela konke bamfikele emzini wakhe esanda ukuvela kubhizinisi. Uyayenza into zegolide, uyagaya emzini wawo, begaya emzini wakhe. Fika lapho bacela ukugayisa, bangena bamfake inhlamba ezingu-8 kambe phezu komuntu egumene uthiwa kwadutshula inhlamba ezingu-28 laba bantu ababanjwangana abanjwaye ababulala umuntu egemakepesi, ababulala ugogo ababanjwanga, ababulala abafana laba ababanjwanga. Ungathi uyakunanzela lama-businessman maningi asehlaseli, ehlasele ezindlini zabo ebusuku belandwa. Kulo ndoda wasishiyayo kumasefa le emaplazini kwethu wawulanga abantu. Kulo ndoda okuthiwa ngumathwasa laye wavikezelwa ngabantu esitolo. So ngithi mina amayuyo bakithi bese ngabantu esihlezi kuhle kakhulu silokuthula endaweni yethu. Besicela abantu bakithi ukuthi hayi ilapha ababona khona abantu abahamba-hamba abangasibo bakithi esingabaziyo ngevillage ngevillage. Kabaripote kubosabhuku, baripote kuleadership, baripote emapholiseni lapha kule moto esingazwisisiyo labantu esingabazwisisiyo. Ngoba lokho kuzokusenzakala esigabeni, ukufa komuntu ungakunanzelela enye imuli sale sikhala kungasela lokho abakuthi i-breadwinner ngesikhiwa. Uzabadingela imali ahamba ayidinga imali ukuthi abantwana badle agcine imuli agcine labanye ababemsebenzela njengabo businessmen abalimalayo. Abantu sebehlezi besevalweni ngoba izikhali ziphonguba khona nje ebantwini bonke. Izikhali ezempopoli kumele izikhali lezi ezabhanwa ngamapholisa amamachethi ingqamu nani lani okungabulala abantu. So mina ngithi ake sihlaleli ngokuthula esigabeni sethu ungakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sakhe singakafiki.
Kodwa ngokuzwa kwenu amapholisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesigaba kucutshungu lwaloludaba kumbe hayi kuyenzakala nje ngolongilo uzimele yini?
Hayi lapha ungakunanzelela evungu sibambe amapholisa asebenza la kuhle kakhulu. Siyazama ukuthi kubosabhukula kubo-headman abo lazo inkosi yo-chief sincedisane nini.
Umnumzana Omega Spanda umela ivungu edalele parlamente. Intatheli zindaba ebhalela iphephandaba laseMelika ele-New York Times umnumzana Jeffrey Moyo uze wakhululwa namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali ye-bail engena ku-5,000 Zimbabwean dollars lidale le-High Court ngomvulo. Umoyo obemele akhululwe izolo kodwa amagqwetha akhe athi abe-Central Prisons koBulawayo balile ukumkhulula besithi amaphepha akhe ebengamanga kuhle. Umoyo ubotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokwephula umthetho we-immigration ngokudingela intatheli zindaba zephephandaba leli ezimbili amaphepha okungena elizweni ngendlela ezingaqondanga. Abasakhulayo beZimbabwe namuhla bakhuthaze uhulumente ukuthi agcwalise izimiso ezikusisekelo sombuso welizwe eziza kwenza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abo. Batsho lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwabatsha ezwekazi le-Afrika olwe-International Day of the African Child. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ilanga leli linanzwa ngamazwe atshiyeneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kahulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe-apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini leSoweto besola ucuku lwabelungu kanye lokufundiswa ulimi lwesi-Africans ezikolo. Ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yiSoweto Uprising. Abasakhulayo beZimbabwe bathi bayabakhumbula abafela kucuku lolu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemsebenzi, ukudula kwemfundo nokuvalelwa phandle kwamathuba amabhizimusi. Abakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe kanti abesifazana bona bathi lezi nhlelo kazibanakekeli. Unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana Ostalo Siziba uthi indlela abatsha bakule South Africa abalwisa ngayo ubukhuquluzi ngesikhathi sokutshengisela eSoweto kubapha isibindi.
Thina esikufundayo ngokuthakazelela uJune 6 ukuthi njengabatsha beZimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale Zimbabwe ikakhulu sifunda ke kuHenry Peterson.
Amazi kaSiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele kulwela lokhu abakukholwayo.
Ilanga le-Day of the African Child lisifundisa ukuthi thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele sibe lezibindi singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasozibuya hatshi kumele sibe lezibindi.
Kodwa osakhulayo weZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe langoba ngubani.
Hayi leli lilanga elikhulu lilanga
ilanga eliqhakathekileyo nxa sikhangela intsha yezwekazi leAfrika. Lilanga lapho abantu abatsha basukuma khona bathi ayisokwanele, sokwanele ukuthi sibe silokho esincindezelwa ngamabhunu. So le lilanga esingasoze silikhohle, lilanga eliqhakatheke kakhulu.
Osakhulayo uphila ngokuthengisa uthando gwinji uthi yena ukumzisa usizi kuba isikhathi seCOVID-19 sesenze impilo yabatsha yabanzima kakhulu.
Qhakathekile ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi sile progress enganani njalo enjani.
Abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ePhalamende kweleBotswana athi akhathazekile kakhulu ngokwanda kwabokuza abavalelwe entolongweni kulelo lizwe. AbeZimbabwe kuyibo abalenani eliphezulu. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Ilunga lekomiti yedale yePhalamende ePublic Accounts Committee umzana Phono Mahluti ukhokhele ingxoxo phezuko ukukhathazeka kwabo ngodaba lolu lona athi kumele lulungisiswe. Ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti le isamukela umbiko ngesimo samatshele kweleBotswana, Mahluti uthi uyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezidlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelo lizwe. Ngomnyaka ka-2019 bukula bezibaba bedlula amakhulu amahlanu i-502 abakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala atshiyeneyo eBotswana. Inani lama bandintu wonke akuqela ezalwane zalelo lizwe liphose lifike kunkulungwane ezine i-3882. Ukuze kuphungulwe inani leli, uMahluti wethu kufanele kube lemzamo yokubuyisela emuva abokuza uze bayibhika besemazweni abo.
Palena ipe puisano le bankane valona bilateral level
abokuza baningi kakhulu. Bengibuza ukuthi kanti akula ndlela abangabuyiselwa emazweni abo ngoba balakho ukuphazamisa abantu abethu. Uma kusenzeka amazwe abo kabathathe laba bawonayo bayekibo
batsama bayekokabona busini botaya kotas.
Usikomichi wemajele unkosikazi Dana Marathi uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kule mthetho eyabotshelwana phakathi kweleBotswana lamanye amazwe akumanyano we-SADC phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa basemajele eBotswana. EliZimbabwe laba ngelinye lamazwe okuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa ukuze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with other countries.
Lano esesizilobe lamanye amazwe ikakhulu aseSadak phezu kokubuyisela abokuza abasemajele kodwa lokho sisakhangela ukuthi imithetho esemazweni atshiyeneyo iyahambelana na.
Liya lisanda inani lezalwanza kwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala atshiyeneyo. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana bafana lomnumzana Nkazimolo Nkala bathi amanani ezibotsha zakwamanye amazwe lezi onela ezinye izimvu.
Regarding sending prisoners back to their countries uqondile kodwa angiboni ukwaqeda udubo lokudala kwamacala kungaphathisa kuphela kuma issues e congestion.
Abantu abangalamaphepha ababekwa beyibo abahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa. Kusenjalo sikomithi wemajelo Marathi uvize izolo ukuthi abasemajele sebezavunyelwa ukuxoxisana lezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing. LeBotswana lamisa ukuvakatshela emajele enyakenye kuyindlela yokunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngingumqondisi Dube indaba seStudio 7 ngisakron kweleBotswana.
Kwezemidlalo, amalunga enhlanganiso yentathela izindaba zemidlalo eSport Journalist Association emhlubulweni wangezansi kwelizwe iSouthern Region aphezu kwemizamo yokuphathisa umqeqeshi womdlali wenqindi uPhilip Striker Ndlovu yena ophethwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi bevakatshele uStriker lapho ahlala khona elokitshini leMakhokhoba, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeSport Southern Region uLove Modube uthe bakubone kufanele ukuba bezame ukuphathisana laye ngoba kungumuntu abasebenzisane laye kakhulu kweminyaka eminingi.
Ule operation amele ayenziwe kufakwe ikatheta emzimbeni wakhe ukuze kululaze ubuhlungu abuzwayo. Okwalamhlanje sihlanganise le birthday yakhe lokuthi sizomnika i-$130 ebese si dopa topile lapha lapha ya kodwa umkhankaso uloko ukhona sisiya phambili sicela abantu bakithi siphathisenini ucoach abe lempilo engconywana abuye le ringini
ustrike obanje umkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe prostate cancer nyakenye njalo ngaleso sikhathi ubedinga inkulungwane ezintathu zamadola semelika ukuze ayehlinzwa kodwa leyo mali akasayitholanga wagcina esengolele phansi loba kunjalo uthi yena ulalo ithemba lokuba uzasila abuyele ayiqeqetsha abadlali bomdlalo wengcindi
ngineqiniso lokuthi singawina le into esesiyigakele ngiyabuyela mina ekhoneni labafana hathi sibe seZimbabwe kuphela sizachaphela ngaphandle ikakhulu mina bo yathelizindaba omunye wenu abanye benu sizachaphasiso bengiphelekezela ngiyabonga
abanye abadlali abaloduma abaqeqetshwe nguPhilip Stryker Ndlovu ngababalisa uThamsanqa Dube yena oke waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Association Pan Africa Heavyweight uMordecai Donga oyintshantshi kusigaba seLightweight la kusigaba seMiddleweight okweminyaka eminingi elizweni laseZimbabwe kanye noElvis Bulawayo Bomba Moyo owake waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Federation kuzwekazi laseAfrika ngimele iStudio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanjini
lamhlanje sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kanye lokuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden kanye lomkhokheli weRussia uMnumzana Vladimir Putin baphakathi komhlangano omkhulu okhangelelwe ngomhlaba wonke jikelele abawuqale namuhla eGeneva kweleSwitzerland. Ababili laba bayahlangana nje kulokufuthelana phakathi weMelika leRussia okungamazwe ayizitha. Intathelizindaba ye-VOA News uphathi Witakuswara uthi umhlangano lo usaqhubeka. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumente weMelika.
Melika selifakile izijezo zenoto ababili abasakhulayo abasekela amalwecatsha ayi-Houthis kwele-Yemen. Ele Melika lithi abantu laba bathuthuzela impi kwele-Yemen lapho kubulawa khona abantu abaningi. Lithi ababili laba bayingxenye yabenza abantu kwele-Yemen babhekane nenhlupho eziningi. Impi yomvukela yaqala ngomnyaka ka-2014 edolobheni leSanaa okwasuswa uhulumende kaZulu waxotshwa umongameli kuwabalika wayacatsha phandle kwelizwe. Amalucatsha e-Houthis asekelwa lelizwe le-Iran. Impi yomvukela le isidale ukuhlupheka okumangalisayo kwele-Yemen. Impi le yenza ukuba abantu behluleke ukuzidingela ukudla. Abantu bafika izigidi ezingamashumi amabili 20 million baphiwa ukudla zinhlanganiso ezijiyeneyo kwele-Yemen. Ababili abafakelwe izijeziso zenoto mhlaka 20 Nkwenkwezi bakhokela amalucatsha e-Houthis ahlasela esabelweni seMaribu. UMohamed Abdi Al-Karim Al-Kamari ukhokela abahlasela endaweni le. Uncediswa nguYusuf Al-Madani obekhokela abalisana lohulumende kwezinye indawo. Esethula umbiko wokufakela ababili laba izijezo zenoto, uMnumzana Anthony Blinken okhokela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana nabanye amazwe olwe-State Department uthe kusobala ukuba sebefaka impilo yabantu abedlula izigidi engozini. UBlinken uthi okwenziwa ngabantu laba sokukhahlameza abantu abaningi kwele-Yemen. Uthi kulabanye abantu asebefisa lokubaleka elizweni. Ukufakelwa izijeziso lezi kutsho ukuthi yonke impahla yabo ekwele-Melika lakwamanye amazwe izathathwa njalo kusavunyelwa ukuthi abantu badlelane labo. UBlinken uthi umhlaba wonke jikelele ufisa ukuthi kubekwe phansi izikhali kwele-Yemen.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Abemuli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elasi Mutsuri ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri namuhla. Kubotshwe abanye phezu kwalesi sehlakalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, untungamile inkomo.